bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo, asithina basobaba ngumbuso ngasinyane. Kodwa kulamazitha amaningi angazange azize iy'mfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza kwe-gugurawundi sobulawa abantu, bangena e-South Africa, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bengabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kucwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangathi labo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhoko ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zamafutha, abachaya lapho kulamapulezi benza njani, amaqhawe ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho izitra ibe nombono wokuthi abakeyingamazisa ilizwe sekusiza kuthathe izimali zabo kuze-business investion bazifake bakhe ama-business abo, babe benzileleyo babathathwa ngurhulumende bachiquluza i-properties asithithina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha bathathwa, akukabuyiseli lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zawo kawazizanga, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami futhi kula mazitha amanye anezidla ezinkulu manje kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi ubuqhawe babo kuyananzelelwa la, but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitha ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaza ngokuthi bathi bathenga izabo, ngiyakwazi abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kuserutinini eyidonini labo ziyindawo sihanjiswe izapho kuya kutheni, but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule ngolimi lwabantu abajayizi ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda ungakhulumi ukuthi wakwabayizapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayatheni bacine ngichatha ukuthi babe ngamazapho lamazitha. Ngokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe azange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu owalula ilizwe azuze lokho okumlingeneyo, angachathi ukuthi wayehambe njani kuthi zaleli lizwe.
Singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente?
Siyathemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangabi ngabantu abanezandla, kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulukulu, kungabi ngabantu abangabakunali. Lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho, ilizwe lalabuya ngedala. Akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo, kube abantu abaneqiniso nobulwela ufunwa ngabantu, kufika kube ngcono kulalokho okuyikhokhona.
Singathi liqakatheke njani ilanga le-Defence Forces, njalo ilizwe livikelekile yini?
Ungakhohlwa phela ukuthi i-gugurawundi yona le kuze kubulawa abantu abaningi, yabulawa ingxenye yama-forces awe-army i-5th Brigade. Yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu, kwaba kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu. Sithemba ukuthi i-army izahlala injalo, singabi i-army yokuvikela abantu bayo. Defence Forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda, ezamaqanda iyakhiswa umlilo. Sithemba zizahlala zinjalo endeni ifuture zihlale zingangenelwa yipolitics, nokuipolitics iyaneyo ukuthi ubani ngiyamzonda ubani ngiyamthanda iyenza ukuthi abesebuthweni lawo bacine besehlukana nokuthi ubani uthanda yiphi iphathi. Ama-defence forces ngama-defence forces adefende ilizwe, gawadefende inhlanganiso yedebusayo kumbe ngabuthizi. Ngiyabonga.